Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-17 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele.
I-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo from i-recall yakuqala ngolwazi lwami loluncane olukhona ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchaba ayikho
kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9.
Sesiqalisile ukukhankasa and into esijabulisa kakhulu yukuthi abantu bempophoma abadala bayavuma and sebelimelelila.
Gambe luzaphetha njani udaba lokuxotshwa kwamalunga edwale lephalamende lamakhansila?
Uchabangu uyasetshenziswa yiZANU PF. Uchabangu uyasebenzela iproject yeZANU PF. So uchabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-CCC ne-Senate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele kulandela isicebiso sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Amanye amakhansila abikwa exotshwe ngesikhathi esemhlanganweni yokulungisisa amadolobho awo. Sixoxele isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngeshwa ke bengingakakhulumi layo nobhala ukuthi ngimbuze ukuthi laba bathi bona bekungamelanga ukuthi baphume ngoba angibazi lokubazi. So ukuthi ngabe umbemephi kulamagama bese ngithi ubani lobani ngoba ngingambuza lowo mbuzo uzombuza ukuthi baphi bese ngiphendula ngithini. Uzokwazi ukuthi lokho engihlala ngikutshela khona. Unfortunately I saw decision yami angikho lalawa ma-decisions mayesenziwa. So angilamagama. Angazi lokuthi kuphume bani kwasala bani. So ukuthi ngabe akukhona lawo magama then bese ngiyamforwardela ukuthi kulobani bani othize kulobani bani othize indaba ithini.
Manje kukhona yini okungenziwa ikakhulu kulabo abanye ababe besithi bona kungamelanga basuswe baxotshwe kumakhansili?
Hey msakazi, hayi nami ngilapha ngididekile. And ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi kanti kwakhala nyonini ngoba phela i-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo from i-recall yakuqala msakazi ngolwazi lwami loluncane olukhona ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchaba ayikho. Angithi ubabuchaba usekhulumile wathi i-leadership ivumelana layo into abayivumelenele njenge-leadership ngempela mangabe into ayikhulumayo kayikho ngolwazi lwamoluncane bebezogijima baye enkantolo. Ake sithi akuqala ama-recalls abathethe by surprise bezohle bagijime baye enkantolo bethi heyi nangumuntu lokhu akukhulumayo thina sinjani asikwazi. Ngisicela ukuthi inkantolo injani ilukhangele olu daba iluxazulule. On the basis of that bese befaka-ke i-interdict. Angithi uyabona ibisiyama yonke le nto. Manje angikwazi phela ukubafundisa lezi zinto bengabameli bebaningi kangaka kodwa babamile nje bayayibuka nje yonke le nto yenzakala into abayenzayo phela lokho bethi hey zani lokhu. Ubani banifazi abantwana bayaphela. So ayangazi ke msakazi ngiphelele nami ngikhona la ngiyazibuza nje ngiyaziphendula ukuthi ngempela akuseyisikhathi yini ukuthi simkholwe obabuchaba ngumayethi hayi yena le leadership bayavumelana into abayenzayo abaphikisana ngoba phela awuzukungitshela ukuthi even le case epostponwe ngolesithathu yafakwa ngomvulo lozayo akuyona i-case yokuthi obabuchaba akuyena unobhala into imposter njengoba behlala betsho kwathi hayi i-case yokuthi ba-challenge ama-recalls uyabona. Manje awukwazi phela ukuvela u-challenge ama-recalls ukuzwi because angumphumela wento kanti kumele uchallenge yona into le. So ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ileadership enjani le? Umzalo njani ongaphelelwa ngabantwana baphele baphele bonke elokhe gijima ekhuluma ngale ndathi ayesibhedlela exactly laba bantwana bazothola khona usizo.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla lesicc kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi asiqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku9 abaxotshwayo laba bathi balethemba lokunqoba ngoba uZulu ethukuthele ngokuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Sixoxe lomunye wamakhansila axotshwayo umnumzana Donaldson Mabutho owempophoma kuward 9.
Sarbonani sarbonani zulukandaba mthwakazi omuhle ye ngoka Mabutho okhulumayo ke inkokheli yomzabalaza ye sesiqalisile ukukhankasa ngokhetho luzamhla ka 9 December into esijabulisa kakhulu ukuthi abantu bempophoma bayazi inkokheli zabo, bayazazi inkokheli zabo. Abadala bayafuma. Ende sebelimeleli ilanga lelo ngoba bazonde baganunwa wabo ngento eyenziwa nguChabangu. So balindele nje ilanga ukuthi bekhulume, befake ke istatement sabo ke ukuthi hayi thina inkokheli zethu siyanjani, siyazazi. We are very happy, siyajabula kakhulu ngosekelo silithola phakathi komuzi wempophoma.
Njengoba sesike sezwa umnumzana Chabangu esithi yena ulakho ukuya tetwandaba ukulivimba ukuthi likhankase lenelise njalo ukuthi livotelwe lina likuthatha njani lokho?
Hayi vele uChabangu andiyakwazi ukuthi ngumuntu esithi ligabazi lakho sokumeteke ehlolisiswe sesenguChabangu yena lona umfote esimaziyo yini kumbe vele senguChabangu osobu lomunye umoya esingawuzwisisiyo. Kodwa hayi sibuyela ke endabeni lamboni elamandla okuthi lokho engakwanisa ukuthi kwenze ngoba ningakhangela ukuthi last times zama ukuthi sivimbe abantu ukuthi bengangeni njengama double candidate kukhetho oluphelileyo olusanda kuphela lolu sahamba lati ekantolo previous election sizama ukuthi simise ukuthi abantu bengancidisi ngetikiti lethu indaba leyo ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi iyahamba njani. So ikantolo eyahlala ngaleso sikhathi ke yasethe sithi yi-president nxa ababalayo kumbe amagqwetha abazi ngezomthetho. So lokho hayi ngamadlwane uyadlala sibili imbuzi ingazali ingazali khanga lengwe ingahitshwa ngamanzi sibili kuthe nje ilanga seliyamtshonela ubhuru wami lo nxa linganandzele into ezenzakala ngayo isikhathi sakhe sike sabakhona sibili waduma wayenza lokhu lalokhuyana kodwa ke ama-citizens ammelele abanikazi benkokheli bamlindele ukuthi bemtshengise mhla ka 9 December ukuthi inkokheli zabo bayazazi. So lokho hayi njenge-citizen yelizwe uyavunyelwa ukuthi egabaze nje siye emakhodi esenzayo ngoba thina inkantolo ye-nomination yavuma yamukela amaphepha ethu ukuthi sincidise ngetikiti lethu le-citizens coalition for change and akulanto ezasimisa kanjalo engazama enze nayi kaqhubeke siyobona phambili tophela tobona.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongumunye wamakhansila axotshwa kubandla le-CCC kodwa uzancintisa emele impophoma kuward 9. Kunjalo nje amakhansila ayisichiya ngalolunye 9 awedolobho leHarare ngabanye bamakhansila axotshwe ngumnumzana Sengezo Chabangu izolo. Intatheli zindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Incwadi zokuwazisa amakhansile aweHarare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguChabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane nedolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansile lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idalele yayikhothi lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walaba abaxotshiweyo ngukhansila Danford Ngadziwore othi
the chairperson of SMS committee, the chairperson, I'm the one who carries the vision of the committee, and I'm the one who is supposed to implement the policy that I suggested.
Ugoto isikhulumeli sika Chabangu, umnumzana Khalipani Phukeni uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethondaba waphezulu owe High Court.
Incwadi zerecall besezihambile, ikubone ama MPs anangu-13 ephumile.
Incitshiwe zombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka uthi wethesa ibandla le-ZANU-PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-CCC ezikhundleni.
Uchabangu uyasebenzela iparty ye-ZANU-PF. Uchabangu uyasetshenziswa yi-ZANU-PF. Uchabangu uyasebenzela i-project ye-ZANU-PF. So Uchabangu uzabaxotsha bonke ama MP nama councillors ACCC nesinet ngoba uChabangu uyasetshenziswa yi-ZANU PF. Kufanele athathelwe amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayeke leyi into ayenzayo yokuxotsha ama councillors nama MP.
Kodwa isikhulumeli se-ZANU PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo, lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeza inani lamakhansila elilawo elizweni.
ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on.
Inani lamakhansila esexotshiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UChabangu sexotshisa amalunga angamachumi aphezu kwamane 42. Ukuxotsha kwamalunga lawa ukutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mbalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjalo, abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamoye umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempela viki edluleyo. Abemuli labebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post-mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo hathi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini wetafara mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba, owake waba ngumsekeli kamphathintambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mukupe ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokugxila uhulumende ethengisa amafutha awe-diesel engabhadali imithelo yejuthi. Umukupe ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthethondaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele $12,000 ukuze abisele enye imali ayigxila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eyezimbra yabamba imota zakhe emngceleni oweChirundu Border Post zisithi zithwele amafutha awe-diesel kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi umhlangano wenhlanganiso elawula ngokuthengiswa kwamatshe aligugu eKimberley Process awuqutshwanga owaqutshwa edolobheni le-Victoria Falls mhlazi ku-6 kusiya ku-10 awuzange uphume lezibopho eziqondileyo. Elemelika lithi alithabanga ngokungachazi indlela ezaphathwa ngayo amadayimani avela kwele-Russia kulandela ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia. Lona ele-Russia lamanye amazwe atshela umhlangano owenzelwe Victoria Falls ukuthi kungakhulunywa ngamadayimani akwele-Russia lanxa isisekelo sombuso we-Kimberley Process sikubeka sobala ukuthi kumele kukhulunywe ngamadayimani amazwe asempini ukuthi asetshenziswe njani. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukungcwaba abantu abangamachumi amabili lambili 22 abafe engozini yokungqikilana kwemota yohlobo lweToyota Quantum leDAF emgwaqweni osuka eBaitbridge usiya kobulawayo ngolwesibili. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba olokuthi umsekeli webandla le-CCC unkosazana Blemo Blessing Ali wabulawa nguPius Jamba Mukandi. Umkandi lo ukhangelelwe ukugwetshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-27. Umkandi uyalandula icala lokubulala kodwa unina wapha ubufakazi enkantolo obokuthi nguye owaphosela isidumbu sika Ali emthonjeni womuzi wakhe. Yena umkandi ubikwa isithi wabanjwa ngamandla ukuthi avume icala ukwenzela ukuvikela ezombusazwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 wonke nje labalaleli bonke nje, kanti kambe umthetho uzabe khona na eZimbabwe? Ngisho lokhu ngoba i-High Court ikhulumile ukuthi lo sengezwe Thabanga akame ngalento yokurecola, ngoba abantu abavotela ama-MPs namakhansela yithi ama-citizen. Kodwa ke nango uJacob Mdinda uyala, abantu balokhu besaphikisa na ukuthi lento yonke yadra ngu-Jacob Mdinda. Iyo phela into Mnangagwa amfakela laphana, seyenza umsebenzi wakhe. Akukho sengezo Thabanga, ngu-Jacob Mdinda nguye why eyala. Kanti uma benza izinto bathi hayi gijimelane ekhoti, nayi ikhoti ikhipha isinqumo, Mdinda uyala ukusilandela leso simo. Mdinda nguwe oyi-enemy enkulu yama-citizen aseZimbabwe. Sizophephela kuphi bantu? Siyahlupheka.
Studio 7 linjani basakazi? Linjani basakazi? Linjani basakazi? Abasinikeza iindaba ezinhle, iindaba ezimnandi. Silibingelela. Bengifuna ukuphendula lo baba lowo akade kukhuluma odaba e-CCC, yibo abathumbanayo. Kambe ubaba lowo sibili uma ikhuluma inkulumo enje, uyazizwa ukuthi ukhulumane kumbe ukhuluma into e-right, kumbe yena uzibona e-right nxa ukuthi usupport izanu. Kambe abantu sho udubo olungaka kabaluboni, mhlawumbe kakona ukuthi abantu inhliziyo zibuhlungu ngenxa yohlupho abantu abakilo. Kakho umuntu ojabulileyo lapha eZimbabwe la, ambonto ukhona umuntu ojabulileyo eZimbabwe okwanileyo kahle sibile engqondweni ngenxa yokuthi siyithole izanu lokhibusa lanamhlanje, lokhibusa lanamhlanje, lokhibusa. Hayi, ubuhlungu kakhulu. Studio 7, hayi, ngiyabonga.
Eh, salibonani ku-Studio 7, ngiyabingelela. Okhulumayo ngolimukani Sibanda waseSiganda kona Ian ngomagwayi. Nabe into esicelo bantu bakithi, especially thina esingaphandle kwelizwe, athi kungani waye singake siphakame ngakithi sihambe ekhaya siye kulwanabo labantu bezalo, siyituituya thathe laba sekhash tuituye bazofa, bazosala, bazosala. Lebhilizwe lingalunga singakhulumi singaphandle ehlozi athixa, sike siphakameni sambeni ekhaya sonke. Sifoni bazosibulala besiqede yini sisonke, sikhathele ngezalo lebakhathele, siyahluphiwa kungenxa yezalo.
Studio 7 linjani? Hayi, siyaphila. Khulumisayizulo Nicholas Moore. Kunesidaba esinye esiye safona lapha, sithi sona abantu be-CCC babulala nabodwa. Okay, hayi, siyavuma. Kodwa-ke umbuzo uthi wona kuza kanjani i-government ivumela ukuthi omunye umuntu abulale omunye umuntu? Why i-government ivuma ukuthi bona labo bantu be-CCC ababulala nabodwa, why i-government ivuma ukuthi babulalane kuyiyo ephethe ilizwe? Angithi sisho kanjalo lesidakwa. Umbuzo lakho-ke, why i-government ingabophi-ke umuntu obulala omunye umuntu? Bona labo be-CCC ababulalana bodwa, why kungaboshwa ke kona lo kulalo moyo.
Studio 7, Studio 7, ngicela audio yami leyidlale basakazi, leyidlale njama audio onke. Eh uyabona lento okhunywa lo mbathi ngumsaka lo umsangano hodwa lo okhuluma. Hayi ke fanele sothuba yabo laba kuthiwa yifazi laba ba rap abantu ukuthi bebavotele ngenkathi yabo DA labo ANC. Uyatsho ukuthi iDA labo ANC labantu babo lamatafula labo EFF. Why yena bengayizani or iTCC bengandlala amatafula hayi ukuthi kula labo kuthiwa yifazi amasedi la hambe foster abantu ukuthi abavotele wobabheka manje babulala abantu ngenxa yempolitiki batholani bona ma abantu laba sebefile bacanti baphela ngobumthola mina ngagolo wesikhava ngobuku ngathi umgwado wetshewa kanti kwafela esihlahleni uyogcina enhlabathi nenyoni yandize ndize kodwa sazigcina phakathi abaphapha abantu bezani beqeda abantu betrukisi uyogcina enkosihulu bazofa lapho
alisuti kathi linjani ngegazi labantu alisuti na alisuti ngegazi labantu alisuti nina lizoyangaphi liqeda abantu kangaka igazi la upho kudla igazi ongalazi ngokulandela ukuthi wena udla imali estate kumbe ngiyani alisuti na abantu bezimbabwe liqeda abantu maseyo yini liqeda abantu ikuphola unyathe engalibophi
abantu abaningi bangadideka uma ngithi mina iZANU PF has got the license to kill kunini bebulala abantu since from 1982 up to now lokhu bebulala abantu but not even one day lo yedwa nje umuntu weZANU PF owathiwa ubanjiwe wamisa umthetho wandaba wathiwa ubulela abantu but akhona amakhotho ICC whatever khona le mazweni kodwa babhekile abantu babulawa that's why ngisithi ba license to kill the people because ngabe bebulala abantu abathonisiswa so uma sithini senzenjani sithathe kuphi ngale iZANU PF le
yes ibingelele ku studio 7 sibingelele ku studio 7 yes yabizwa abantu be triple C bakhala nge MRP MRP ayikahluphande le triple C triple C kayehluphana le ZANU PF eyiyo eyirobe ukhetho behlukana nje le MRP MRP lenhlelo zayo yodwa izenzelo kwayo labo kabazenzelo kwabo 23 years lokho lirobe abantu silizokhipha iZANU PF embusweni lirobe abantu bidlala ngabantu abantu be triple C kade silibhise ligxekana le MRP hey MRP lokho MRP MRP lenhlelo zayo yezokwayo vela silandaba lani lini inambani lekhuluma nochamisa ukuthi yeyile kukhitshwa iZANU PF ivele libadlabane lingela ama structures loba ngubani afike ngena kuphi letseyise yiloku ochaba ngosebingene walivoxa voxa selizimvava ngaliqedakali nabantu beTPC lina participate kokwenda ihluka namanye ama party into elichalela phansi ukuhamba likhangela amanye ama party lihluka lihle ukugcina iZANU PF elitshontshela ukhetho yesibenze yabalimvava selihlukene phakathi abantu bahamba bedojwa promise imkhwana zikade behlale egoli babuya bazodojwa sithi bahamba spoke person uchaba ngathi wathi sesikhulumele se TPC ivele yalela structure lelibanda le TPC yaso bandle ngakhipha iZANU PF embusweni leli aso bandle manje abantu belithembe siyabo
njani studio 7 njani studio 7 mina nyamanga la ku studio 7 imaso ngolo umuntu othonga ukugcina uthi isikhulumele sasecretary general bese yale rapha usecretary general ukuthi isikhulume esani ku president ongubani awe tjonga izalo lokuthetha kuphi isukulisa abantu ezimbabwe abantu bavotele ngabantu bayabathiba ephalamende abantu bayathaba bathokoza ngani kwina kuwathokozisa ukuthi laba abantu abakhe ephalamende bafisa kube njani ezimbabwe hayi zami kusihlonipha onaphukini lo chabo isihloniphe nini laba abacatshile ziyabazi ukuthi kukhona abanye abantu kuthukise bafuna ukuthi abanye abantu bahlale bedubeke lasihlezi kuhle lidla kwenkulu ukufuna ngoba imali iphiwa izalo nindlangamandla wa-15
ndingelele emsakazweni basakazi bethu abahle lundoda lo uChabangu lo la lubhururu wakhe lo mkhulumelayo lo angazi njengalo isikhulume sikaChabangu lo umambe edilize izinto kumbe uthi uyabuka ngimze izore khuluma lapha ekhanye ehlanyiswa isinqumo lesi sikamdenda lo itongaleli la elokhu elirecord abantu be-CCC ukhalipha mpugeni lo engabona ungani uyavuka vele kavuka ngitsho ngento le yenzayo kavuka ngitsho ngaze sihlanyise thini come to amavoti basala befanana nomonzora nje akula nto abazayithola ngaze behlanya athi nasethusa umnyama wabo lo akula ncedo lokho into ababekwenzayo njengophugeni lo bantu benkosi ngabe liyakwazi laba abahlala khona lo bhururu wakhe nalo usengezochaba ngothi
salibonani studio 7 labalaleli ye ngunhlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ma-South Africa athi thina sigeze siyanuka amakhwapha kodwa basihlolela shemu phezulu kwamazwe wonke la lapha eSouth Africa kulamanyasa lamandawo lamachangane bekhetha thina abaZimbabwe ukuthi asigezi ngoba bala lathi amaZimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu beSouth Africa asicela besihloniphe bakithi sabasweli bangathini nje sawonke bafuna konke ezobekhathele bafuna ukukhathalela phezulu kwethu hhayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziyo lapho omunye abengagezi maybe kakuyisimo yabengazenzi ama-perfumes lawo wonke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa lakhona lamandawo amachangane aze bayasikwatisa kabi shem bayasikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi
siyabonga yizo ke incwadi elisithumele zona ama voice note ku +12024650318 okwakathesi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
sokulamaviki ambalwa izisebenzi zaseBangladesh lapho kulungiswa khona izigqoko zitshengisele zifuna iholo elithexaxa iziphathamandla zalelilizwe zithethe amanyathelo alukhuni kubhubhe izisebenzi ezimbili ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu elemelika lisola ucuku olwenzelwe izisebenzi lezi nguhulumende weleBangladesh mhlazi ku-8 lwezi isikhulumeli sogatsha lwazengakhaya i-State Department umnumzana Matthew Miller wethula umbiko othi silokudana ngokubulawa ngamapholisa kukaRussell Howlada isisebenzi esileminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha njalo obemele izisebenzi kunhlanganiso ye-Somilito Garments Strikes Federation siphinde njalo sikhale lemoli yako Imran Hussein oleminyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa obesebenza emafikicali owachiswa ngumlilo owalunyathiswa ngababetshengisela phakathi kwefikicali yeDakar siyaduduza imindeni yabo bobabili laba kunye lezisebenzi nje jikelele zakwele Bangladesh usikhulumeli Miller uphinde watshengisa ukukhathazeka ngocuku olusetshenziswa ekuncindezeleni ilungelo lezisebenzi labameli bazo embikweni wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa ngomumo weleBangladesh lolu gatsha luthi ngaphandle kocuku olwesabekayo kweleBangladesh kule mbiko ethi kulokuncindezelwa kwelungelo lenkokheli yezisebenzi ukuvinjwa kokuhamba-hamba abantu bekhululekile lenhlelo zokukhumisana umlotha wezisebenzi labaqatshi embikweni wakhe usikhulumi Mila uncume amalunga engatsha ezingekho kuhulumende esezifake imbono yokuthi iholo likhwezwe uhulumende welemelika kutsho uMila ukukhuthaza ukuqutshwa kwenkulumo zokuvumelana iholo elilingeneyo ukuze izisebenzi zibe lempilo engcono ngesikhathi sobunzima kule committee yokuxoxisana ngeholo kweleBangladesh elabameli bakahulumende izisebenzi lomqatshi emele ukuhlaziya izikhalazo zezisebenzi lokulondoloza ilungelo lezisebenzi uhulumende kumele avikele izisebenzi ukuze zenelise ukukhululeka ukuhlangana labanye lokuxoxa ngokukhwezwa kweholo kungela kwesaba lokwethuselwa kutsho usikhulumeli Mila ngemisebenzi yethu kweleBangladesh sizimisele ukuthuthukisa ilungelo loluntu ukutshengisela kwezisebenzi locuku olusetshenziswe nguhulumende kweleBangladesh kwenzakala phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngozibandlela ozayo ekhuluma ngokhetho umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Vedant Patel ugcizelele okuthiwo nguhulumende welemelika ukuze izifiso zikaZulu weleBangladesh ukhetho olukhululekiweyo luqhutshwe ngokuthula siyaqhubekela phambili sikhulumisana lohulumende abamabandla aphikisayo inhlanganiso ezizimeleyo lezinye inhlangothi zomphakathi ukubakhuthaza ukusebenzelana okungaphathisa uZulu wonke weleBangladesh
lolo ke bekuludaba luveza imbono kahulumende welemelika Lusifike lusichiya ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake ehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila emadolobheni amanengi. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhla ziku-9. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impela sonto elokuthula igama nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, silazo njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.